into enhle ukuthi ukhuluma lami, mina lami ngomuntu wasendebeleni ngisebandleni libalele ngikusenza comedy ebandla langikhona. So angazi ukubana nxa esikubona kuyabandlulula uyabe njalo futhi aphinde akhohlwe umfowethu ubabakhe ngokwakhe ubaba uJoshua Nkomo ngenxa yokubona ubana into zazingahambanga kuhle wathi kushiya isihlanga sibe. So thingahamba kathi-ke ngathi nani sisebenza sindawonye sikwazi ubana singabantwana bomhlabathi abantwana beZimbabwe. So angazi ke kuna yena ubandlulo alutshoyo mina engekho phakathi ulubona njani njalo lubone ngaphi. Ngoba thina esiphakathi esingamaNdebele sisebenza kuhle nawo amashona sisebenze kuhle namaqalanga sisebenze kuhle namatonga sisebenze kuhle namaVenda labo bonke nje abantu bonke sisebenza sonke ndawonye asibandlulani.
Uthi ubaba uNkomo ngitsho nje la kunhlelo zentuthuko isigaba semaNdebeleni siyabandlululwa sichiwa phandle.
Intuthuko baba ilethwa ngabameli besigaba. Sikhuluma nje so ngoba kuthi kuyavota kuvotela amalunga ephalamente amakhansela. Nxa ufaka abantu abazafikabelwe yindima umumo bengakhulumi ngokodaba lapho abavela khona intuthuko izafuya njani. Ngoba phela umuntu oseharare kathi uvele kwazi uhlupho oluhamba emadebeleleni ngaphandle kokuthi kona ummeli wangapha emadebeleleni angiqoshiphekumalolo ngendlela ejelele. Mina ngiye ngaba lilunga lele ephalamendeni khonaphana ethela ngabampoboma ngathi ngibhoda empilo ngahlolula ukuhlalwana ekhenza wawufake but ungaxhumanishanga ukuthi usebenze kuhle. Ngahamba ngayo bangumsindo ephalamende bawulungisa waqale ukusebenza. Yebo ye iyake ube namabhelida yamkhuse kodwa wantengizea nxa ungakhuluma ngodaba lwakho lapho uvela khona into yenze iyenzeka manje fortina since 2000 kuyokuthunyela ama-MPs awe MDC ngasetsho i-TBC abakwaziyo yikufika ephalamende bebangumsindo bahlabele bengasakhulumi inkatazo esilazo kangapha emadebeleleni. So zangisizathuthuka njani ithumela abantu abakwazi ukuyahlabela nokuba ngumsindo ephalamende kunokuthi bayekhuluma inkatazo zethu esilazo nabo.
Uthi njalo ubaba uNkomo kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlululana eZimbabwe. Lokho akusoze kulethe ingqubela phambili yini ngokubona kwakho alubana uthe kwenziwa?
Yena ubandlululo kalufunakali even isihlelo sombuso iconstitution eZimbabwe ayisezi ukubandlululana.